Endabeni zethu lamhlanje abatsha bebandla lesanu PF sebeqalisile ukukhankasela umongameli Emmerson Mnangagwa ozancintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Ibandla ele MDC elikhokhelwa nguProfessor Welsh Mencube selinikwe indawo elizancintisa khona kukhetho oluzayo lingaphansi komanyano we-MDC Alliance. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zidlala ingqondo ngokwenzakala ekhaya kwezombusazwe lezizakwenza ngomnyaka ozayo. Sizalethulela okukhulunywa nguZulu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ku-Live Talk lamhla, kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum, sixoxa ngokwenzakala elizweni leZimbabwe lokuza kwenziwa yilabo abahlala kwamanye amazwe ngomnyaka ozayo. Thumelani imilayezo lenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi kuWhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.